Endabeni zethu namhlanje, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi ziyesaba ukulungisa amaphepha ngaphansi kohlelo lweZimbabwe Special Permits. Inhlanganiso ye-President's Emergency Plan for AIDS Relief ikhangelela ukuthi izakhuphula imali yokulwisana legciwane le-HIV. Abantu abasuka eBotswana besiya kweleZimbabwe abathwala imali sebethwalise nzima ngamasela. Sizaxoxa lesizalwane seZimbabwe esilima ugwayi ngesikhathi umhlaba wonke jikelele ulwisana lokubhenywa kwegwayi. Kwezemidlalo sizaxoxa labanye abangena kumncintiswano we-Old Mutual Nkulumane Fund 1. Ku-Livestock lamhla sixoxa ngomzamo kamongameli Robert Mugabe yokusebenzelana labasakhulayo ngesikhathi sokukhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp naku-Facebook ku-VOA Ndebele.